Dicuci emosin rantakan nakal. Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alifuga njani. Wala mge la msakazweni we Studio 7 ngolosanu mflazi ku 10 Ntuligazi 2020 ungu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZim switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje.
Siyazi ukuthi iZim switch yayivele ikhona ikampani poste elama bank angamashumi amabili aku system yakhona.
Udaba lokuxotshwa komkhokheli we MDCT emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabanengi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha.
Umkhuba wokungatholarethani umkhuba weZANU PF. Impande zayo zikuZANU PF, izithelo sizibona kuopposition, sizibona kucivil society, sizibona emachurch.
Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Tshikore lo Samuel Takawira kuqale izolo emthethwandaba kamanje uImbare Magistrate Court eHarare.
Uma sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa.
Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba le-The Herald lithi sokulabantu abangamakhulu amabili lasithoba munwe munye 209 asebebaleke enkambeni lezi osekubangele ukuthi amapholisa aqinise isandla sawo ekuvimbeni abazama ukubaleka. Amapholisa abikwa esebophe abangamachumi amabili lasithoba munwe mbili 28 ababebaleke enkambeni lezi. Sokulabantu abedlula amakhulu ayithoba minombili 825 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimbabwe Technologies Private Limited kumbe iZim switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje. Embikweni owethulwe izolo ntambama, usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangudya uthe amanye amankampani ezimali kufanele alungiselele ukuthi enelise ukusebenzisa iZim switch kungakedluli umhlaka 15 ngenyanga ezayo. Iningi labantu elizweni belisebenzisa i-EcoCash. Ukuze sihlaziye lolu daba lokuthi uhlelo lolu lukhombani ebantwini, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 oxoxele ingcwethi ecubungulayo zomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ochasisa ngembali yeZim switch lokuthi lolu hlelo lukhombani ebantwini lakumankampani ezimali.
Uhulumende wethu oweZimbabwe ufake umthetho nge-statutory instrument 80 of 2020 ethi yena ama transactions kumbe ukuhanjiswa ukuhanjiswa kwemali konke kuza kwenziwa ngeZim switch. Siyazi ukuthi iZim switch yayivele ikhona ikampani pose elama bank angamashumi amabili aku system yakhona. Indlela yakhona ngeyokuthi nxa umuntu ebhadala kumbe ethenga, indlela yonke ehamba ngemali iza kwedlula kumabhenki. Lokho uhulumende wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi kube le ndlela yokubona ukuthi imali esetshenziswayo engena kumbe kuma mobile money transfers abamafoni imali yakhona ingena ivela ngapi siya ngapi lemithelo yakhona bathi bona emthelo yakhona iyabe imuchwane engibona lapha dade ukuthi uhulumende wethu uxabana labantu beEconet aphinde axabane labo zulu abathengisa imali emsikeni omnyama ungazibona ukuthi umthetho uyenzelwa ukuthi ulungisise uzibane kulokuxabana kayisiwo umthetho omuhle ungabona umthetho ukuthiwa khona kusukela namuhla kuzahamba kunje kuqondane lento eyodwa umthetho wakhona kawulunganga
kukhona yini esingathi kuhle ngalolu hlelo kumbe okungenza impilo yabantu ibengcono
kungenzakala ukuthi kube yinto enhle ukuthi nxa umuntu ethumela imali evela ku-EcoCash iyengena kuthelese kumbe ku-Net1 ngokade kuhlupha kodwa mina ngibona ngathi uhulumende kafanelanga abe lokhu edinga indlela zokuvimbela ukuthi ibhizinisi yenzwe inkinga alayo ukuxabana alakho labathengisa imali emsikeni omnyama kayiso ndaba yabantu abathengisa imali kayiso ndaba ye-Econet indaba udaba luyikuthi imali yeZimbabwe abantu vele kabayithandi uzabona ukuthi manje nxa sokufike isikhathi sokubhadala imithelo izimsech inganzelwa ingakrasha umuntu wonke ebesimelele khona ukuthi balungise izimsech ilungiseke bakithi ngibona ngathi kuzaba yinkinga nxa isistimu yakhona ingaze ibhulube icrash
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe weqoqa icingweni losithandekile emhlanga kwestudio 7 eseHarare lokuxoxwa komkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa luqhubeke lusemlonyeni yabaningi abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha la ngamazwi akhulunywe njalo nguye umnumzana Chamisa ngokwakhe ngesikhathi ekhuza abasekeli bakhe ngolwesithathu ababili laba babanga ubukhokheli be-MDC kulandela ukudabuka phakathi kwebandla labo isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe hatshi uChamisa nguye owayemele angene esikhundleni esathiwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai kanye lokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance ngumakhuphe edale lephalamende sokwenze inzondano phakathi kwababili laba yandlodlobala umakhuphe waliswe ngabasekeli be-MDC Alliance ukungena ngakuthamisa emngcwabeni kanina waseziphendukela esangweni lanxa nje bese bekhulumisane loChamisa wamtshela ukuthi ame phandle uyeza ukuzongenisa ngekhaya lanxa abanye besola abasekeli be-MDC Alliance abanye basola yena umakhuphe besithi ubesephendukelani njengoba umnumzana Chamisa ubesemtshelile ukuthi amelele uyeza ukuzomngenisa ngekhaya ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
umkhuba wokungatholarethani umkhuba weZanu PF impande zayo zikuZanu PF izithelo sizibona kuopposition sizibona kusivu society sizibona emachurch sizibona emphakathini wona ngokwawo ukuthi umbono womunye umuntu kawamukelekanga ngabe kuopposition umuntu olombono ophikisayo ubalwa njengomuntu weZanu PF nga ukuZanu PF ungulombono ophikiswayo ubalwa njengoweMDC nga usezinkonzweni lakho kunjalo into eyabuya leZanu PF yayihlanyela phakathi kwabantu esiphila phakathi kwabantu ayisonto ke engakha idemocracy ethuthayo ezathela izithelo esizidingayo nga kuzahlonitshwa amalungelo abantu siza kwakhela izwe eliphumelelayo imbono ngokuhlukahlukana kwayo imele yamukeleke ihlonitshwe iphile ngaphansi komthetho bonke abantu balelungelo abanengi balelungelo abalutshwane balelungelo ophikisayo lelungelo labavumayo balelungelo singakwenza kanjalo siza kwakha ilizwe elihlakaniphileyo elithuthukayo ngokuba ilizwe lakhiwa lithuthukiswa ngembono ehlukahlukeneyo
Uchamisa simbone kuza abasegeli bakhe sithi ilizwe galila nubela pambili nje kungenxa yomkhuba ofana lalo okungakhulumisani lanxa lingaboni ngaso linye njengabantu. Ungathini ngendlela aluphathe ngayo lolu daba?
Ngibona wenze kahle umnumzana uChamisa ukuthi akhuze abalandeli ukuthi imfa kayisetshenziselwa izimpi lezi esihlala sizibona emaphepheni kubangwa amahofisi, kubangwe iconstitution, kubangwe lokhu lalokhuyana. Bekufanele kube yindawo lapho obekwayo, obekwa ngesizotha ngokuhlonipha okukhulu. Kanti ke njalo ngiyacabanga ukuthi bekufanele labo abasebenza lo sisi lo mama uThokozani Khuphe akwazi ukuthi bakhulumisane lohlangothi lona luyana lukaChamisa bengekayi ukuze kulungiswe ama protocols olendlela zokumngenisa egedini kungadingeki izimpi zona leziyana. Ngabe bafonile bebazisa ukuthi hayi umama uThokozani Khuphe uzabe esiza emfeni kuqondiswe ofisini likaChamisa kuse kulungiswa. Abantu abanezikhundla ezinkulu kwenziwa kanjalo, kubalekela ukuthi kungabe isiyaluyalo sebefikile ikakhulu sikhangela ukufuthelana okuvele kukhona phakathi kwabo bebengakubamba ngcono. Kanti ke abalandeli baphambanisile kakhulu, uChamisa wenze kahle ukukhuza, kuyinto engafanelanga itholakale kusiya phambili ikakhulu ezimfeni ukuthi kuphenduke kube yisiyaluyalu lesi esisizwayo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi yecubungela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Dagawira wenkampani ye 263 chat ezethiswa icala lokukhuluma labesifazane abathathu abebandla le MDC Alliance ababikwa babethunjiwe ngabantu abangaziwayo kuqale lamhlanje emthethwandaba kaMantshi oMbare Magistrate Court eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eHarare.
UChikore loTakawira betheswa umlando wokwephula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Umtshutshisi edabeni lolu umnumzana Lawrence Gangarawe uthi uChikore loTakawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhlaka 22 Mgwengwezi ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana namalunga ebandla eliphikisayo le-MDC onkosazana Joanna Mabombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Marowa abathunjwa ngabantu abangakazakali ukuba bangobani kuze kube khathesi. Kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uChikore loTakawira kabazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zabiza amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uChikore yena omelwa ligqwetha uPaida Moyo Saurombe osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye loTakawira yena omelwa ligqwetha uTondirai Bhatasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights bayakulandula lokho besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni. UChikore utshele uMantshi ukuba wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba kazange ananze iziqondiso ze-social distancing. UThakawira laye uyalilandula icala lakhe esithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wawatshengisa incwadi zakhe zomsebenzi amapholisa. Esebuzwa ngamapholisa kaFrank loThakawira, umpholisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba akazange abone ababili laba bedala icala, wezwa nje ngeziphathamandla ezingaphezu kwakhe esipholiseni ababekhona esibhedlela. Uthi uyazi ukuba amawadi esibhedlela seParktown Hospital mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela, ngakho ukungena kukaChikore loTakawira kwatsho ukuba abantu basebebaningi kakhulu kule wadi lapho okwakulaliswe khona onkosazana Mabombe, Chimbiri loMarowa. UMakore uvumile njalo emthethwandaba kuba ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela njalo ukuthi kayisuye owababophayo, kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela wabanikeza kumapholisa enkambeni ye-Waterfalls ayiwo ababophayo. Isikhulumeli enhlanganisweni yentathelizindaba esacathulayo ye-Young Journalists Association of Zimbabwe, uLeopold Munende, uthi kusobala ukuba intathelizindaba zisebenza nzima kuleli ngoba zihlukunyezwa kokuphela okuphambana lalokho okuthiwo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF abahlezi bechumayela ilizwi lokuthi ziqakathekile.
Okukhulunywa nguhulumende lokwenzakalayo akuhambelana. Kodwa nxa sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa, amanye ebefoswa ukumatsha, amanye bebeyalisa ukusebenza ngamaphorisa lamasotsha.
Kasisanelisanga ukuthola umbono ovelela kumabhalane ogatsha lwezindaba uMnumzana Nick Mangwana ukuthi sizwe icele labo kulolu daba njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi idale elimqoka elebandla leZANU-PF elePolitbureau liza kwenza umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje esigodlweni sebandla leli eHarare. Leli phephandaba lithi injongo yalomhlangano ayaziwa. Iphephandaba leChronicle lithi igcikwane leCoronavirus selingene emajele kulandela ukutholakala kwabalegcikwane leli ababalisa unogada lezibotshwa ezine ejele leBulawayo Prisons. Obona ngezempilakahle emajele uMnumzana Evidence Gaga utshelele liphephandaba ukuthi izibotshwa ezitholakale zilegcikwane leli zivalelwe zodwa ukuze zingatheleli abanye. Iphephandaba lobulembu beinternet leNewsZimbabwe.com lithi kulamasotsha alichumi abothiweyo ngemva kokusebenzisa izikhali ukuthathela izisebenzi zesibhedlela seHurungwe imali. Amasotsha la ahlasela isibhedlela lesi ngempela sonto edluleyo babotshwa edolobheni leChinoyi ngelanga linye. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Ninjani basakazi beStudio 7, ngiyathabela ukungena ehlelweni. Hayi, lami vele ngiyahluka kakhulu ngamabhondi la kakhulu ukuthi ngabe hayi ngabashaphuma shaphele ngoba le mali ayisebenzi ka ayisebenzi anjeri tikizilenza 50 bond. Akusho kutsheni ukuthi hayi noma uhulumende lo khona angcono aphume ehlalweni uyehluleka.
Abantu abanjengabothuma yikuthi kulokudla abakudlayo kuZANU-PF. So into ekhona yikuthi dabogawule babe sidla izinto zeZANU. So kunzima ukuthi lapho sidla uzivalele kudla. So ukudla kwabo yikho abalokhu bekuvikela ukuthi khona kwabakutholayo yikho abakuthola okwenza bayenze. Ngambe shiwa umuntu ohlala eZimbabwe osemathebeleleni kakuboni imigwaqo kayilungiswa. Yonke into kazilungiswa kodwa babhithi bathi hayi ubaba uMnangagwa, ubaba uMnangagwa. Khaya ngathi uMnangagwa kukhona abanika khona awusoze uvikele umuntu kungela nto oyidlayo. Khaya ngani hayi yikho esikubonayo ukuthi okumele ukuthi ngabe bayathiyana lakho. Kodwa kuzabake indanga uMnangagwa la esephumile esikhundleni sizabona ukuthi bazangena kuyiphi imlindi. Ngisho la kuye uThuma nxa elalele la uGawula ukuthi imlindi abazangena kuyo yiphi. Inzukana iZANU-PF yakuwa esihlalweni.
Linjani basakazi abahle, ngithanda ukubonga ithoba enithengangena kulo kunyozi zeStudio 7. Ngithanda ukubingela lonke basakazi weStudio 7 Tenoka Wande, Jonga Khandimire, Blessing Zulu, Thandekile Thandekile, konke labanye engibaziyo. Ngasoze ngiqambe ngamagama lonke. Ngilendaba nje ezimfitshane ngifuna ukuthi ngizase abantwana beZimbabwe mayelana ngedemo leka-31. Kasiqakathike senu kuyasiqinise mini indaba ngokuthi masikhangele eZimbabwe lapha singelikwenza njalo kulanto engaphumi uphumelela bonani umakhophe wangena engu MTCT o president uChamso ngena ngu MTC Alliance umnanga kwangena ngu ZANU PF nanku umakhophe seqotha ama MPs nama councillors nama senator e MTC Alliance lolu daba lwangwa yi ZANU PF. So it's enough, it's enough. Hashtag 31 July ZANU PF must go. Yimo pini ati elwa kwelo what 8 what bafana nyabonga ithola ukungena kumhlabo uhlelo.
Moni 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 ma mthokazi omuhle awu ngekuseni ntambamehle siyabonga abantu bayaphila abantu abaphile hey izivalo lezi ziyakhula ngapha kithi madoda yo libalekelani kanti madoda ngena phakathi kwethu lapha thina beziphila kahle sisayini elibalekayo lini elikhumaquma amabhoda lapha kanti kwenzakalani ye silidinga ngemchilo yini silitshali buyele ema-quarantine madoda ah inamba yakhula kanje shuwa shuwa sikuzwela kumakhelwane yindaba kani bakithi bakithi asiphepheni asiphepheni emkhuhlaneni ndoba lithi ukhona ukhona umkhuhlane singayisini madoda yeyi madoda uNkulunkulu ngenela uNkulunkulu ngenela abantu bantu Zimbabwe enhle thina sithi uNkulunkulu sikusafika lezinyanga kwabe sokukhululekile sokusebenzeka sokuhambeka hey awubakithi bakithi nkosi yami hayibo ngiyalithanda abantu bakithi ngiyalikhuthaza lamuli banaliphephe ngcono uzihlalele ekhaya lakho uvale but ama-ventilators madoda sitho ukuvuleka ezindlimoya ibethe hlala endaweni evulekile yayo konevimbileyo faka amaski special distance yona liyanitsho adazi nelithanda ibhora lina ikelani into yenu naliyo lelebhora nali yabuthana amasosha lisokana la lifuna izimali ngiyakwazi bakithi asiphepheni ngiyalithanda daluka muhle ngot 19 ngisuka khona apha engikhona edaluka mafinyela strip road kenmo sendus kansila wami tube kunjani wa ekwalupa sivalo pupu umaziwa mlevu wenkosi ngimuli kolapho hawu ngiyalithanda thanda ngemalaba ngiyalibali ngimlevu wami lapha negohole phila sithelo muhle kunapha eduze kwami egwampa yesifangani wani khona isithelo muhle habo abalaleli bomsakazi labo bahamba phambili izihlobo zami ngiyabathanda thandi intuthuko phambili umsakazi wabantu esiwulalelayo siwulaleleni sincusa abantu bekwazi umsakazi weqiniso umsakazi wemoli ngiyabonga umoveni kwenya daluka sathikho
salubonani zakhamizi lezihlobo labangane ngiyabonga ukungena kule studio 7 lami ngemphawule maqonda nalelizwe lakithi lezimbabwe ugwayilo okhulumayo ngiyabezwa abantu bathukana abanye benza yonke imihlolohlolo but ye amami namama umqondisi ufuna ukuthengisa ilizwe ye umqondisi ngeke aliqume ilizwe yaliquma ngani yena ungubani ye uchamisa makhuphe kanti vele lona ilizwe leliyana kahle kahle anti lalingamazwe amabili kanti kungani bengavumela umqondisi liqunywe leliyana ilizwe sibone ukuthi amandebele wona akulwelayo lwelani ngoba i-ground yaqeda abantu baqedela leliyana ilizwe so ngakho-ke i-ground ma ngabe mnangakho sifuna ukuthi kube lokuthula indaba yakhe i-ground ingabuyilokhu ilandelwa noma kwenzakaleni yena akaqumele abantu besindebeleni ilizwe kuphela abaqumele lapho akufanele abaqumele khona bazibuse uzoba lokuthula uzabona ilizwe leliyana lizinza ngiyabonga ngugwayilo okhuluma
kodwa yini umasandlesi kula bantu more than 20 million aba 20,000 in fact abasuka la across the border i 20,000 leyo isi-America United States isitshela ukubana bakusebenze lapha i-United States dollar le bond note engasasebenzi ngumcabango lo hayibo bona i-South Africa Angola Mozambique Malawi yiphi nayiphi zonke zitrade nge-United States dollar wena uyileyo usincane landlocked country like Zimbabwe uyethatha i-American dollar uthi uzosebenza lapha ingqondo leyo cha abo-advocate banamhlanje ngehluleka ngabanga kahle hle qinisa idola lakithi leli ungumntwana uzohlonipheka ungubaba uzohlonipheka ngokuqinisa nje idola lakithi lele nezizwe zonke ziza kukhothamela ziwubone ukubana ungumuntu uyacabanga irande lile buzobukamandela boni yasebotswana nayo eZambia kunjalo uthi ningo uJoshua Mqabo Ngomo iqhawela ngithi dinga umcabango babantwana baseZimbabwe sidinga umcabanga cabanga ucabangisisa lezi zikliwe ezabaleka zathi sizobhuka sizobuya kuphela lapha sezibhede iUnited States dollar cha kaziqondo ziphinde bo hayi bo asikwazi ukuthi singabuswa ngabantu abayizile abayiziqili sasiyamerika bethi khona sanctions sanctions ngani ngoba besisabisa amacala abo abawenza la besukile banediploma kulooting banediploma ku looting yes glass idiploma ku corruption idiploma awu ukwenza uthanda bo suka madoda
salibonani basakazi be studio 7 igama lami nguThembelani Nkana uphuma enkaya esigabeni sakomabhada village funde ko food school kodwa ngokwamanje ngokuhlala ngise Gauteng eJohannesburg ngiyajabula ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona okunye besingakuboni manje sesiya siyakubona ngibulise bonke la abalandeli be-MRP ngithi amandla angaphele asiyeni phambili kuzaze kufike ekugcineni ngiyabonga
salibonani basakazi westudio seveni ukhuluma ujohn walker imanise ebotswana ngithanda ukuthi ngiphendule ubaba uthena ama-sanctions abuyale MDC nxa engayazi into ayikhulumayo kathule nxa engayazi into angayiphawula kuhlelo kathule i-MDC ayisiyo elisa ama-sanctions elizweni i-MDC ayisiyo ethi abantu bezanu-PF abatshontshe imali i-MDC ayisiyo ethi abantu bezanu-PF be-adapt abantu bengahloniphi ilungelo labantu nxa engayazi into angayiphawula kathule kukhulume abakwazi ngiyabonga
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika sokuqhamuka inkulumo phezu kokuvulwa kwezikolo zeMelika ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ilizwe kalikalungeli ukuvulwa ngoba inani labantu abathelelwa igcikwane leli liqansa mihla ngemihla. Kodwa isigodlo sikamongameli Trump ese-White House sithi kumele izikolo zivulwe kungakhathalekile lezixwayiso zengcwethi zempilakahle. Umphathintambo wezemfundo unkosikazi Betty DeVoe izolo uthe nxa izikolo zingayekela ukuvulwa kazisoze ziphiwe imali yokusebenzisa.
Abo mteto, nyabatanga, bayaka. kwethu ngokuvimelelana.
Singakagcini uhlelo lwanamhlanje besikhangele ezinye zenhloko ekusele silazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZim Switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela namhlanje. Udaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku www.